kwenzakala lokho ukuthi kulokudonselana ukuthi bona ngokwaba abantu bakhona phela kasoma politicians ngabantu kuphela labana abanikwa i-advice. So laba abaniki i-advice yangikhona nabo ngabantu abafundileyo nje kuphela but politically hayi kabanaso isikolo sepolitics. IZANU idliwa ngalifuna ukuwina iZANU elizweni lakithi leli yi-ambush elections. I-ambush elections ukuthi khona abantu benza into yabo ngasensitha bethi nxa sokufika i-2 weeks laphana besekhuluma ngokuthi khona hayi sile-coalition la sokufika just 2 weeks. Manje laba ngenxa yokuthi khona bongwabo ngabantu abazishaya isifuba bathi balabantu kodwa kuyehluleka ukuthi bezimele bodwa abantu babahlula ukuzelayo bona bakhangela izikhwama zabo nama-position le-CV khona lokhana yikho kubi.
Ye nanto-ke udaba mnumzana Mpofu wena uthini?
Mina ngithi ngoba into esuka ihluphe kakhulu kunkokheli zakithi yindaba yokulibala ukuthi thathi bona babakhokheli bakabani ngoba khalapha into esibonakale engathi sebeyiqakathekisa sengamandla abo hayi ukuthi bakhulule abantu hayi ukuthi bakhokhele abantu sebeyiqakathekisa ukuthi yini esekufanele mphathe abantu kube yinto erongo lana into esebeyiqakathekisa ukuthi kulwisane lesithitha esikhona esingumgabe lezanu ma sokuphume kulokho vele sokubonakala ukuthi kwenzokwani phambili ngoba ma sisilwa sodwa thina njengama-opposition besilwa bodwa njengeyinkokheli zethu akulapho kuzosukisa khona lokhela kuzabakani ukuthi iZANU PF ithathe futhi umbuso kalula siyalokhu edivele kwenza kubangela yikho lokuthi abantu babo babambanayo.
Ya mnumzana Mkandla, siyabona ukubana okusekwenzakala kathesi kulabonera kuzaphathisa ngani bona njengoba bengabambananga?
Akusoze kube lento ephumayo laphana vele bona bengabambananga. Amabandla wona lawo abe ekankase ngaphansi kwenera kati inera siyiyiphathi ineri ikhangela ngokuthi isisekelo sombuso sona sininjani esokhetho yokuthiwa yi-constitution ikhulule kokungakanani ukuthi abantu bezikhankasele bekhululekile emabandleni abo elizweni leli lincintisana lephathi eyodwa kuphela iZANU. Into ekhona kuphela laba abantu laba i-ideology ngabe wena bebona ukuthi khona ngeke vele bekhuphe akula okongakhupha iZANU behlukene abadilize amachiba abo labo bebe lephathi eyodwa imera izimelelayo yodwa laphana ingazasetshenziswa imera ingasetshenziswa laphana iZANU izasebenzisa iVEC abesekhala amanye amabandla ukuthi iZANU isebenzisa iVEC kube kathi bona basebenzisa imera akulanto engathi izimpumputhe nje kuphela ezingaboni lutho lezi bona bebenza ukuthi iZANU ibe nobudlawudla ngoba iZANU yabe isikopa kubo bethi bedlephana ngalo iZANU ngapho ibuthanisa abantu kathesi very shortly iZANU izabuthana ingabuthana iZANU ilizwe leli selisiya kumachina ilizwe lingaya kumachina kakusela lizwe la ilizwe lalo sekuphelile wonke lokhu ngobani iZANU izawina iqhubela ichina isibusa ngoba yiye njalo enjalo ekufaka ebayikhethileyo ichina ukuthi bona ilungise yona le into yokuthi e-voters registration le-DVR bakhethe ichina ichina sozilungise into esizahamba zokuthi nezizathathwa ngamabandla onke balungise leli iZANU ngoba bona basethiza ngokuthi bethathe.
Mnumzana Mpofu, uyavumelana laye na?
Ngivumelana nawe ubaba Mkandla, lokho akukhuluma kuliqiniso ngoba ma amabandla wona awazomba ngazo aphikisana laleli bandla elibusayo bengazange babe lesinqumo esiyi-1 abasenzayo kube lesivumelwano esiyi-1 kunika amandla kuZANU, kunika amandla ukuthi kube lula kulabo abangafuniyo ukuthi umbuso uye ebantwini ukuthi baqhubeke besenza lokho abakwenzayo ngoba khona manje kucina sokubaya nalokuthi abasekeli balawo mabandla bagcine bangasela confidence emabandleni. Amabandla akumelanga ukuthi ngesikhathi esiye sibuso lesi kube ukuthi kulokulwisela kulokudoniselana isikhathi sokuthi ngakusetshenzelwana ndawonye khona kathesi kule ndawo yokuthi ku-coalition khonaphana abantu abanjengabo okhuphe labomjiri sebe neploti abanayo ukuthi wakhuphele omunye upresident odekhokhela leli bandla. So khokhana ngezindlela sathina sokuthiya abantu benembuzo emine ukuthi abantu aba bayama-ajensi awebandla liphi basebenza neZANU na obasebenzela abantu akusazakani ngoba si-power hungry ilizwe liyaqhubeka liya phambili amachina lokhu ekolonize ilizwe othina sokuba into zonke ezasekhaya vele thina singasamanga soba lesiva ama-farmers bathatha ama-plus balima igwayi kodwa akunanto abalayo sebe ama-colonies si-colony ye-china straight away akusela 2 ways about it.